Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 Nhlolanja 2021 noPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Amkutane lo movie ngoba lokhu tintsha uyazwa ukuthi sizaphithela ngawo ngathi abantu kumele balandele khona ukuthi bangahlangani bebaningi besenza amaparty kumbe behamba kuma funeral bebaningi njalo begeza izandla nxa behlangana.
Incwadi zezempilakahle eZimbabwe lokhu zixwayisa uzulu ukubana angayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Sinabonke ku-social media asikaboni any communication to that nokuze right now from another meeting
ele China lazise ukubana eZimbabwe ngelinye lamazwe azakwenelisa ukuthola usizo lwejekiseni yomuthi wokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine. Ngesikhathi abeZimbabwe abaseSouth Africa besamukela ngenjabulo ukuvulwa kwezinye izigaba zomnotho, kwele Botswana inani labantu abatholakala bele-COVID-19 liqhubekela phambili liqonga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Selikhuphuke ngabantu abangamashumi amabili 20 inani lasebebulewe COVID-19 eZimbabwe laya kwabaphezu kwenkulungwane eyodwa 1254. Ukuthi inani lasebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli selikwenkulungwane ezedlula kancane ezingamashumi amathathu lantathu 33,814 eZimbabwe jikelele. Abagule basinda kulomkhuhlane sebezinkulungwane eziphezu kwamashumi amabili lengxenye 26,794. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezilikhulu 103.5 million ababanjelwe gciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Ukuze sizwe amacebo okuzivikela kulolu bhubhane, uGibbs Dube weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lengcweti yezempilakahle uDokotela Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital.
Inani labantu ababanjiwe labantu abasitshiyayo ungani libohlile kwamavikile adlulile, hayi bekunzima kakhulu manje ukuthi umkhuhlane wakho unjalo uyenza ingani uyayekethisa abantu labo sebelandela usuvuka njalo. So asikwazi ukuthi kade si uzahamba ungasaphenduki yini kumbe uzavuka njalo.
Kuthi lo vela ukhetha ukuthi ngubani uyabulala abantu konke nje bahlala nje. So ke abantu kumele benzeni kwezithi benqabele ukuthi bangawutholi.
Amkuthane lo movie ngoba lokhu tintsha uyazwa ukuthi sizaphithela ngawo ngapi. Abantu kumele balandele khona ukuthi bangahlangani bebaningi besenza amaparty kumbe behambe kuma funeral bebaningi. Njalo begeza izandla nxa behlangana begqoka ama face mask avala amakhala lomlomo. Abantu abathanda ukuvala amakhala, bathanda ukuvala umlomo kuphela, yikho sithi hayi valani konke lamakhala.
So mask angena ke njengoba abantu bengani kumele bephande ukudla, kulabanye abathenga bethengisa impahla emgwaqweni, kumele bephephe njani umkhuhlane lo njengoba umuntu kumele aphume ngwenye ayithengisa
kuthengisa. Kunzima baba, Dube, ngoba lami nje ekuseni ngiyaphuma siyabona isigulane. Kodwa kathesi abantu nxa bephuma besiyathengisa okunye abangakunompola kungagcina kuqeda impilo zabo. Yikho abantu basebunzimeni sibili ukuthi kumele bayasebenza ithumbu liyabe lisitsho. Kodwa njalo bengazuza lo umkhuhlane bayenelisa ukuthi batshone.
Sizwa abanye bakhuluma futhi la ngama-vaccines la abuyayo ama-jekiseni.
Hayi kathesi uhulumende uthi ukhanya ngani usethenjisiwe amajekiseni la amanye azavela kumbe e-Europe kumbe azavela e-China kodwa akafiki. Yikho abantu baxwayisa ukuthi bangaze bagijima bethi sebezokuthiwa kula majekiseni bese beyekethisa umkhuhlane uyababulala ijekiseni ingakafiki.
So sizokuthiwa kulabanye sibona bathi amajekiseni la avela e-China njengahlathi ubamfitshane kumbe abe namehla avalekayo abanye bathi kungabe nihlathwe evela kule melika uyahlufe kuvele kuhamba njani.
Hhayi, thina amajekiseni nxa ezabuya abuya vele amajekiseni ahlale ehlatshwa abantwana nsuku zonke lapha avele egeneva abe lungiswe i-World Health Organization. Nxa ijekiseni leyo ipasile ngale, hhayi akulankinga, iyahlatshwa abantu. Lokhu kukhanya abantu balamanga abakhulumayo lapha kuma-social media ukuthi baphambanise abantu emakhanda, kwenzela ukuthi abantu beyala amajekiseni abantu bezokufa bebaningi. Yikho mina njengodokotela, hhayi nxa ijekiseni ivele yamakwa kuhle yapasa ngale eGeneva, hhayi kumele siyithathe.
Udokotela Solwayo Ngwenya yingcweti yezempilakahle. Limuzwe exoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7. ele-China lazise ukubana ele-Zimbabwe ngelinye lamazwe azakwenelisa ukuthola usizo lwejekiseni yomuthi wokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine phakathi kwamazwe alishumilane awezwekazi le-Afrika. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumbiko wethulwe isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano be-China lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Wang Wenbin, ethi amajekiseni okuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 alungiswa ezweni lakhe, njalo bakwenza lokhu ukugcwalisa isithembiso sikamongameli Xi Jinping welizwe lakhe phansi kohlelo lokuphathisa amazwe asathuthukayo. UWenbin uchaze ukuba amazwe omhlaba kumele abambane ekulwisaneni le-COVID-19, ethi njenge-China bazaqhubeka besiza amazwe angabayanga lathuthukayo bekhangelele ukuba amazwe athuthukileyo lawo azobambisana labo ukuncedisa amazwe aswelayo. Udokotela omele uBulawayo, udokotela Welcome Nyati, uthi abakatholi imibiko ekhuluma mayelana lamajekiseni, basalinde uhulumende ukuthi atsho ukuba ilizwe limi ngaphi.
Haya, thina konke kuko-social media asikaboni anything, any communication to that local. Even right now I'm from another meeting, there is no So I think the government is still considering all options. So government is still considering the options. Actually secured some funding. Government right now is still considering all the options, and the Minister of Finance said it will depend on your availability and on the market. Issues the funding, the pricing, and efficacy of considering the Jani vaccine. So I'm sure they are still just considering everything right now.
Ilunga ledale lephalamende lephumula constituency unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ijekiseni ingakahlabi abantu kumele iyehlolwa e-University of Zimbabwe.
Sikhangele ngalolu ubhubhane lwe-COVID-19 sesizwile uhulumende ukuthi iChina ifuna ukudonethela iZimbabwe i-vaccine. Njengabantwana beZimbabwe sikhangelele ukuthi nxa ivaccine ifika ingakanikwa abantu njengenhlala yenza ayihanjiswe e-University of Zimbabwe bayehlola ukuthi ilungele yini imphefumulo yeZimbabwe. Nxa kuyukuthi ilungele basazise ukuthi hayi ilungele abantu sebengayithatha ivaccine yana, ngoba nxa singayisebenzisa singazange sitheste ukuthi i-right kumbe ayi-right-anga sizablema bani, njengoba abantu laba ngabantu abakhathala, but nxa sesiblema abantu bethu abaye babebethestile yabo ku-right. Njalo engaxwayisa abantu ukuthi nxa kuwukuthi isiphumile impumelo yokuthi i-right i-vaccine yana abantu abahambe bayehlaba ngobuningi babo, kubahlanazelela eZimbabwe i-economy yethu kayiyenza ukuthi abantu batshone behlezi. I-economy yethu ivumela abantu ithi bangene bazisebenzele, ngoba abaningi baphila ngokuzisebenza.
Amanye amazwe azathola lolu sizo abalisa iPakistan, iBrunei, iNepal, iPhilippines, iMyanmar, iCambodia, iLaos, iSri Lanka, iMongolia, iPalestine, iBelarus, iSierra Leone, le-Equatorial Guinea. Amajekiseni azaphiwa iZimbabwe abika engalungiswa inkampani eSofarm leSinovac, njalo asethunyelwe emazweni abalisa iUnited Arab Emirates, iBrazil, leChile. ELeChina libike njalo ukuthi lihlela ukuphathisa amazwe aphose afike amachumi amane 38 asathuthukayo uhlandla elilandelayo lehlelo lwayo lokuphathisa amazwe asathuthukayo isebenzelana lamanye amazwe omhlaba phansi kohlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eyeWorld Health Organization iWHO olwe COVAX. Umbiko wabeChina uphuma ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eyazise ukuba abahlanganiso ezizimeleyo sebethembise ukubapha uncedo lwezigidi ezingamakhulu edlula amabili zamadola eMelika okuyimali yokuphathisa umsebenzi wokumelana lemikhuhlane enjenge COVID-19, owechukela, oweBP leminye. Limali igoqela izigidi ezingamachumi aphose efike amahlanu amadola, $49 million, eyanikwa iZimbabwe isuka esikhwameni seGlobal Fund esiqalile ukusetshenziswa ithengela abakumsebenzi wezempilakahle impahla yokuzivikela kulolu bhubhano e-personal protective equipment lokuthenga imithi lokusebenzisa ukuhlola iCOVID-19 ama-test kits. Yena ngokwakhe uhulumende uthi ulezigidi ezingaba likhulu zamadola eMelika eyabekwa eceleni yokusebenzisa ukumelana legciwane leli. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umanje Stanford Mambanje womthethwandaba waseHarare uthe uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuhlawula isibambiso sebail esikhwezwe ligotha likankosazana Johanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri. Ababili laba abayinkokeli abasakhulayo besifazana be-MTC Alliance babotshwe ngumvulo. Umamba nje uphe isizathu sokuphelelwa isikhathi ngoba egijimela uyakwahlulela edabeni lukaFrederick Mabamba obotshelwe icala lokuthengisela abantu izitanda okungekho emthethweni eChitungwiza. Kodwa la kulelo cala akazange aphi isinqumo sesicelo sebail, njalo wathi uzazibona zonke zombili indaba kusasa. Uhulumende weZimbabwe uphambule abongi abalishumi lambili ebasusa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ukuba bayesebenzela eThorngrove Isolation Ward, okuyisigaba esilaliswa ababanjwe yiCOVID-19. Lokhu kwenziwa emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwabongi emaklinika lesibhedlela seKansiliya kobulawayo, ngesikhathi iZimbabwe izama ngamandla wonke ukumelana lokumemetheka kweCOVID-19 elizweni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba njalo ekobulawayo.
Ubhubhano lwe-COVID-19 luqhubekela phambili luhlasela ngolaka ezweni lemhlabeni jikelele osekubangele ukuba uhulumende weZimbabwe athathe amanye amanyathelo anjengokusa abongi ukuba bayencedisa kwezinye indawo akade bengasebenzeli khona. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngenyathela leli.
Uzakhumbula ukuthi isibhedlela lesi nxa usugcine abantu abaku-oxygen kutsho ukuthi unesi kaselaso isikhathi sokubachiya ahambe ayokhatshana, sokumele unesi ahlale eseduze. Inani lamanesi ebesilawo kumbe ngithi esilawo ibili phansi. Sicelile ke sakhala kuhulumende wasizwa wasilalela. Usiphile amanesi abongikazi esebenzisa isibhedlela sase-United Bulawayo Hospital. Abalichumi lambili 12 bafikile lamhlanje.
Udokotela Sibanda uqhubeke echasisa ukuba abongi laba bazasebenza njani.
Kutsho ukuthi kusukela lamhlanje kumbe kusukela kusasa sizalungiselela ukubafundisa mayelana nomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi welatshwa njani nxa abantu bephakathi esibhedlela. Abanye babo sesizabafaka kulawa maqembu lana awe-rapid response team abantu akade bekhala ngawo, lathi sikhala ngokuthi silabantu abalutshwane nxa besenela, kodwa abanye baye eThorngrove esibhedlela ukuthi bayekhangela abantu abale-COVID-19. Labo bantu sesizabona ukuthi kusiya ngokuthi bangaki baphuma njani owakhathe silababili kuphela ngesilungu okungathiwa their step ngabakho esimeni esibi lesane sifuna amanesi le oxygen njalo njalo.
Olwela amalungelo oluntu unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngaleli nyathela.
Ukuthumela amanesi angu-12 ukuthi bekhangela ama-patients eThornbrook. Obviously they are not enough ngoba ukuthi i-shift iba lamanesi amangaka and khonokho kuyakutshengisa ukuthi vele abantu labana ukutshengisa kabathithwa nje bagciniwe ngoma betreatwa you can't say abantu abangu-12 yabazalana isibhedlela. So kuyatshengisa ukuthi as a government asikho prepared to deal with i-issue ye-COVID. So mbona ngazathi lokuyana ukuthi abantu kuthi begcinwe yinkosi not ukuthi kuthiwe hhayi njengohulumende sihlele lokho.
Izakhamizi zakoBulawayo lezakwamanye amadolobho zikhala ngokuthi amakhansili kanye lohulumende ngokwakhe kabathathi manyathelo eneleyo okuzitholisa uncedo lolwazi olweneleyo ngokuzivikela kulomkhuhlane. Kodwa uhulumende ngakwelakhe icele uthi uzama ngazo zonke indlela ukuphuma lenhlelo zokuvikela uZulu ukuthelelana lula lomkhuhlane okugoqela ukuphuma leziqondiso ezinjenge-COVID-19 lockdown. Kunje ilizwe selikuhlandla lesithathu lalawa ma-lockdown lokhu leli gcikwane langenayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanyela ukubhekanela beZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Imota zebutho kanye lamatanka kubonakele esigodlweni selizwe leMyanmar eNaypyi Taw namuhla ngesikhathi umongameli walelo lizwe okhutshwe esihlalweni uAung San Suu Kyi elokhu evalelwe. Ibutho leMyanmar lithethe umbuso ngodlingo omvulo okusolwe ngamazwe agoqela eleUnited States lamanye. Umongameli Joe Biden weMelika uvakatshele eWashington DC kusakhiwo sikahulumende eseCapitol Hill izolo ukuyatshengisa inhlonipho kumoyi umnumzana Brian Sicknick, ipholisa elabhubha kuze kuqhamuke udlakela kulindawo. Abasekeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli beze bengene ngodlame.
Ngesikhathi abeZimbabwe abaseSouth Africa besamukela ngenjabulo ukuvulwa kwezinye izigaba zomnotho, kwelaBotswana inani labantu abatholakala bele-COVID-19 liqhubekela phambili liqansa, osokudale ukubana uhulumende engezi isiqondiso sokwalela abantu ukuhambahamba ngezikhathi ezidaliweyo esecurfew kuze kuyefika ekupheleni kukanhlolanja. Yintethele zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwelaBotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lingaphansi kohlelo lokwenqabela ukuhambahamba kwabantu ebusuku olwe-curfew uze kuyefika ekupheleni kwayo nale inyanga. Ngalesi sikhathi ukuthengiswa kotshwala kuzaqhubeka kungavunyelwa. Lokhu akusizo ndaba abeZimbabwe abahlala kumbe besebenza kule lizwe abakade befisa ukuzizwa. Sekudlule inyanga eleBotswana lingaphansi kohlelo lwe-curfew njalo utshwala bungathengiswa. Imigoqo le ifakwe kuyindlela yokwenqabelwa kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus idale ukuthi iningi elifana lomzana Douglas Ndebele liqale umnyaka kanzima.
Akukho lula besikhanyele ukuthi mhlawumbe singena ku-second month of the year kuzaba le ndaba ezingcono like i-direction in COVID cases kumbe kube le announcement about easing some of the restrictions but kukhanya kuzaba nzima.
Ngesikhathi eleBotswana lisanda ukumemetheka komkhuhlane, ugatsha lwezempilakahle luthi sekusilela impahla esetshenziswa ukuhlola i-COVID-19 ama-test kits. uDokotela Madisa Mine okhokhela ugatsha lweNational Health Laboratory uthi sekunzima ukuthi bahlole abantu ngenxa yokusilela kwama-test kits. Umine uthi okunzima ukuthi umhlaba wonke ejikelele impahla yayisetshenziswa ekuhloleni i-COVID-19 yaswelakala ngakho abakwazi ukuthi bazathola nini ama-test kits. Lokhu sekubone eleBotswana lisungula njalo ukuphelekezela abatshayeli bamaloli uma bengena elizweni bezochiya impahla. Umzana Owen Ndlovu uthi sebekubonile ukusilela kwama-test kits.
Yebo kunjalo, as drivers sesibona njalo iescort yamapolisa uma singena eborder. Siza kuthiwa akula ama test kits sokusetshenziswa ikakhulu la ama rapid test. Asazi ukuthi kuzalunga nini.
Kusenjalo amapolisa kweleBotswana ahlaba umkhosi ngokungena ngudlu kotshwala busuka eZimbabwe. Ukuvalwa kokuthengiswa kotshwala kweleBotswana sekubone ukukhuphuka komkambo omnyama isitoko esiningi sivela eZimbabwe. Kodwa sokuluke sabela ukuthi utshwala sebuzaqala ukuvela kweSouth Africa ngemva kokuvula kwebhizimusi le kuyona le iViki. IBotswana ikhala ngokuthi ukunathwa kotshwala yikho kubangela ukumemetheka komkhuhlane ngoba abantu bebuthana endaweni ezitshiyeneyo. Sekulabantu abayinkulungwane ezingamashumi amabili lanye i-21,293 abathola lebele COVID-19 kuthi abalikhulu lamashumi amathathu lane i-134 balahlekelwa ngumphefumulo. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Isikhwama esanela ukunakekela imuli labantu abahlanu sikhuphuke saya kunkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu zamadola $29,924. Lokhu kuvezwe ngabohlangothi lukahulumende lweZimbabwe National Statistics Agency ZIMSTAT. Obathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iholo lezisebenzi eziningi lokhe limindawonye lapha iningi labantu lisithi alisenelisi ukuthi liziphilise ngenxa yentengo yempahla ezimqoka kanye lokudla ekhuphuka nsuku zonke. Izisebenzi zikahulumende yizo ezihlaba omkhulu umkhosi ngoba iholo lazo lingaphansi kakhulu kwesikhwama lesi. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi kulesidingo sokuthi iholo labo likhangelisiswe.
This means that
iZimbabwe National Statistics Agency iphe imuli yabantu abahlanu inani elingange $29,924. Lokho kutsho ubana wonke umqhatshi, ngisho labaqhatshi bama-health workers, kumele be-increase kumbe bekumele bekhuphule iholo labantu lifike ku-$29,000 kumbe lidlule lapho. Lokhu kuyabonisa njalo ukubana kumele kube lenguquko kakhulu eholweni labantu abasebenzela uhulumende ngokuphangisa okukhulu kakhulu.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association inakhora, uthi iholo labantu lincane nxa liqathaniswa lendleko zenyanga yonke.
Ukuthi imali yabantu abahlanu, umndeni wabantu abahlanu usudinga imali engange 24,935 ngenyanga, okuyimali edlula i-$300, kutsho khona ukuthi abantu abaselampilo angeke babe lokudla, ngeke babhadele rent, ngeke babhadale kwesikolo, ngeke bathenge izigqoko, sebehlala benqunu bengela kudla bengela lutho. Abantu abaningi bahola imali engaba ngange $10 yemelika kumbe 20 kumbe 30 ukuthi abahola $50 ngenyanga. Kabafiki kwedlula i-$300 lesidingakala. Ngakho ke usizi lukhulu.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Nomsa Ncube ongumbalisi.
Imali esihola yeyanyiswa lokuthi ngiyitsho nje ngikhulume ngoba sengikhangela ukuba izinto engizifunayo kube inyanga ipheli sisebenza endlini zidura imhlolo. Kade phoke le mali le siholayo akuhambelana xa sikhayela le 29,000 leyo 924 leyo ekhulunywa ngayo ukuthiwa iholo lethu mele aluba ngali khona apho uze sikwanise ukuphila vele sikhatshana kakhulu khonapho ngoba vele kakusebenzeki imali yethu vele kayifiki khonapha. Kuhle kukhange vele ukuthi akulalotho esiluholayo ikanti kukhona okungenziwa ukuthi lathi sikhululeke nxa sisebenza.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi iholo alitholayo aleneli lutho.
Imali esihola yeyanyiswa lokuthi ngiyitsho nje ngikhulume ngoba sengikhangela ukuba izinto engizifunayo kube inyanga ipheli sisebenza endlini zidura imhlolo. Kade pho-ke le mali le esiyiholayo akuhambelani. Xa sikhayela le 29,000 leyo, 924 leyo ekhulunywa ngayo ukuthiwa iholo lethu kumele aluba ngalo khonapho ukuze sikwanise ukuphila, vele sikhatshana kakhulu khonapho ngoba vele kakusebenzeki. Imali yethu vele kayifiki khonaphana. Kuhle kukhanye vele ukuthi akulalotho esiluholayo, ikanti kukhona okungenziwa ukuthi lathi sikhululeke nxa sisebenza.
Uphenyo olwenziwe ngabohlangothi olweZimbabwe National Statistics Agency eZimstat luveza ukuba indleko yokuphilisa imuli elabantu abayisithupha iqanise isuka kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezedlula amachumi amabili, i-$20,985.01 ekupheleni kukampandula ngomnyaka odluleyo yaya kumadola phose azinkulungwane ezingamachumi amathathu, i-$29,924. Uphenyo lolu luveze ukuba ukukhuphuka kwendleko lezi kungabe kubangelwe izinto ezingasokudla kodwa ezigoqela imithelo yamanzi, ugetsi, imfundo lokunye. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ekupheleni komnyaka ka-2020 umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa ngokukhwezwa iholo lezisebenzi zikahulumende ngesilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini, i-40%, kodwa izisebenzi ziqhubeka zikhonona ukuba iholo labo aleneli ukuba baphile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Elemelika kunye lenhlanganiso ye-G7 labaphathi ntambo abamele amazwe e-Canada, France, Germany, Italy, Japan, e-United Kingdom, labamele umanyano we-European Union, babambene ngokusola ukubotshwa lokuvalelwa mahlayana komkhokheli webandla eliphikisayo kwele-Russia, umnumzana Alexei Navalny. Umanyano wamazwe we-G7 usukhuthaze ukukhululwa kungela migoqo kukamnumzana Navalny owabotshwa ephenduka kwele-Russia evela kwelatshwa kwele-Germany. Embikweni olotshiweyo, inkokheli ye-G7 iphinde yasola njalo ukubotshwa kwenkulungwane zabantu lentathelo zindaba, yakhuthaza ele-Russia ukuthi lilandele imithetho yamazwe wonke likhulule ababotshwa mahlayana besebenzisa ilungelo labo lokutshengisela embuthanweni owenziwe mhlaka-23 Zibandlela. Ucuku lwamapholisa ekuvimbeni uZulu ukuthi atshengisele ilungelo lakhe akumelanga kuvunyelwe. Izehlakalo lezi ziveza mhlophe ukuncipha kwelungelo labaphikisayo, inhlanganiso ezizimeleyo abalwela ilungelo likaZulu labazimeleyo kwele-Russia, kutsho inhlanganiso ye-G7 embikweni wayo. Umnumzana Navalny waphosa wabulawa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ka-2020 kusetshenziswa ichefu yinhlanganiso ye-Novichok ngesikhali esalungiswa ngele-Soviet Union. Umanyano we-G7 ugcizelele ukuthi ukusetshenziswa kwezikhali zechefu akuvunyelwa njalo kwephula imithetho eyafakwa ngamazwe omhlaba ukwenqabela lokhu. Siyaphinda njalo ukukhuthaza ele-Russia ukucubungula ichasise ngokusetshenziswa kwezikhali zechefu elizweni kulandela ukuba phansi kwesivumelano se-Chemical Weapons Convention kwalelo lizwe. Ukusetshenziswa kwezikhali zechefu kwabaphikisayo lokubotshwa kwamnumzana Navalny kwenqabela ilungelo likaZulu, amazwi akhululekileyo lombuso kantando kaZulu kwele-Russia. Inhlanganiso ye-G7 ikhuthaze ele-Russia ukuthi ligcwalise izithembiso zalo phansi komthetho we-International Covenant on Civil and Political Rights, lelungelo elitholakala phansi kwalomthetho kunye lelungelo lokukhuluma okusenhliziyweni zabantu kubo bonke abaselizweni leli. Elemelika labalobudlelwano lalo abe-G7 bazimisele ukulandela umthetho we-Chemical Weapons Convention lokukhuthaza umbuso okhululekileyo kwele-Russia, ukulandela umthetho lokuphathisa inhlanganiso ezizimeleyo kulelo lizwe.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.